ingcwethi kwezenhlala kahle kaZulu zithi lolu laka lungabe lubangelwa ibunzima ilizwe libhekane labo osobulethe obuyanga kanye lokukhonona ikakhulu kwabatsha abaswela imisebenzi. Abanye ngabathi le izondo evela kumanxeba angazange aphepha kuzehlakalo zendulo ezilokho zifutha enhlizweni zabanye. Inkulumo yokuthuka kanye lokufunga isivamile endaweni ezihlangana eningi ezifana lasenkundleni zenguqu, ezilindweni zamabhasi lemichova osokuqhele kwafika nasezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezifana labo-Facebook, WhatsApp le-Twitter okubhalelwana khona inhlamba ezethusayo. Mihla nemihla le inzondo ikhanya iqhela osokubangele ukuthi abanye bazibuze ukuthi kungabe kubangelwa yini. Le inkulumo ekhanya ivame kuntsha eyiyo ekhononayo kakhulu ngokusilela kwemisebenzi. UNkosazana Ntombizodwa Nkomo, isifundi sekholeji ye-University of Zimbabwe, uthi akasela themba lela kusasa elihle.
Sikhathele bakithi, sikhathele ngale government. Kareso esikolo kareso imchovu iyadura, ukuya esikolo kuyadura, izindlu lapho esihleka khona kuyadura, yonke into iyadura bakithi, ukudla kwakhona esikudlayo kuyadura lakho. Asisakwazi lokuthi sibheke ngapha, asilala themba lokuthi nxa uqeda isikolo uyawuthola yini umsebenzi mina wuwuthole. Labantu bakhona bakhanya abanyikinyeke ukuthi besitshengisa ukuthi bale ndaba lathi.
Impumela yophenyo lwekhomishini eyayikhokelelwa ngumnumzana Halima Mohlante ngembangela yodlakela olwenzakala mhla ka-1 Ngcwabakazi ngomnyaka odluleyo layo yaveza linzondo ekhona phakathi kwesizwe yaxwayisa inkokheli ukuthi zimanyanise uZulu. Uhulumende wasungula ikhomishini ye-National Peace and Reconciliation Commission, NPRC, yona okumele ibone ngokukhumisana umlotha phakathi kwabantu beZimbabwe, kodwa umumo wezomnotho elizweni ubikwa usenza lokhu kube nzima. Umnumzana Ngqobani Juma oyisakhamuzi saseHarare uthi NPRC kumele ibonakale imayanisa uZulu ikakhulu ngesikhathi izinto zinzima elizweni njengamanje.
Abantu bazondile phandle ngapha, isimo selizwe lapho esikhona asimanga kahle, ukuphila kwakhona kunzima, lokho kwenza abantu bazonde sibili.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi uZulu akumelanga ajake ukusola.
Okokuqala okuqakathekileyo okufuze sizibuze khona ukuthi i-NPRC umlando wayo ungoweminyaka emingaki, njalo bese sizibuze ukuthi yona i-NPRC isungulwe nini. Njalo singawukhangela konke lokhu siyabona ukuthi i-NPRC kathesi isasemsebenzini wokuthi ilungise izinto njengokuphiwa umlando wayo. Yikho-ke ukuthi sijahe thina sithi bayaphuza lokuthi abayenze umsebenzi, ambone kuyinto emqoka ngoba i-NPRC izama ukuthi ilungise uhlupho olwayekelelwe kweminyaka eminingi edlule lithi.
Lokhu kusekelwe ngomela imangwe edalela ephalamende engowezamupief umnumzana obedingwa Mguni othi kumele abantu beZimbabwe babekezele ilizwe lisalungiswa.
Khona ukulungisa ilizwe ukuthi liqonde yinto eza lethi ubuhlungu ebantwini, ngoba ukutshona siyengana ngamandla kumbe uhulumende ebhadalela abantu izinto ukuze kuhambe kuhle kuyayenza ukuthi umkhonomi ungakhulu. UPresident wethu welizwe wahle wasitela belo minister we-finance bengetsana bezithi bakithi, sizafuna ukuthi umkhonomi wethu tshintshwe ube muhle, kodwa akusoze kube mnandi ekutshintsheni from indube kwesinyizo sesiye ebuhleni. Akusoze kube mnandi, sizadlule bubini kulabanye abazafanele be-sacrifice.
Ngaphandle kukahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo zokulondolozwa kwelungelo loluntu ezithiyeneyo ezigoqela o-Youth Zimbabwe Trust, Zimbabwe Peace Project kanye lezokholo ezithiyeneyo sezike zenza imizamo yokumanyanisa kanye lokududuza uzulu elizweni kodwa abanye bathi abamabandla ezombusazi kumele babe yibo abakhokhela lezi nhlelo ngoba kuyibo abaphakathi kokuxoxozela udlakela lenzondo phakathi kwabasekeli babo. Kumele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuGibson Bhebhe.